Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo osubangele ukuvalwa kwezinye zazo Private Volunteer Organization Amendment Bill.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlile.
Udaba loluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho na ukudala ingxabano kumpumela yokhetho oluzayo.
Namabandla amakhulu akhona akankasayo kulumkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF. Kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani.
Kambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama permit okuhlala kwele South Africa na.
Because akuzukusize ukuthi abantu babuyele bayohlala ngobhadla phakathi kodlame lo abakwenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuthi baziphilele if into yomnotho, but into emele ilungise ingaba into yodlame.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo i-Private Voluntary Organization Amendment Bill ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo kulandela ukupasiswa kwayo lidale le-Senate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu njalo bathi upha uhulumende amandla ukuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilako ukuthintwa kubi ngumthetho lo zigoqela eziphathisa uZulu odubekayo lezilwela amalungelo oluntu. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhulu phose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho ezibalisa iGyros Jiri ephathisa abakhubazekileyo. Abantu bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakwazi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi i-expect ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion deprotection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingamenza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile esebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseki elizweni.
Akula nhlanganiso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga inhlanganiso egangile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe ngeyabo. Kwavala nje ukuthi kungabi la ma-voices akhuluma ngokuganga kwabo. yiso isizathu sokuthi befake lo mthetho hathi ukuthi kuthe kule nhlanganiso ezikangile
phezu komthetho omusha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabanengi njalo abathi kayeneli kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa sesibonile abebandla le-TRPC abanengi bebotshwa phansi kwalumthetho uhulumende kamnangagwa siyazi utshona ezitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo hulumende kamgabe yebo kunjalo
okamgabe kulomahluko lo US beyaphefekthini bonke ubuzi bukamgabe laba babuphefekth hayi lo US lo akunanto etintileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjengokusuka epanini siyezivikwa ngalo mbuso ka-Amazon labafana bakhe
akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye umongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele
hayi vele okuliqiniso yokuthi umthetho lo bangaze bewuswayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka bona kuphela kodwa kuzevumeleke ukuthi kuthe njengoba izitha yalelo ukuthi kube le-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abakwanisa ukuthi beqondise khona beqondise kodwa lokhu ukuthi bayancindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kusoze kwancedisa ilizwe
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela inhlangano olwela ilungelo likaZulu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Uluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo ibandla le-CCC lithi likhulumisane lomphathintambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba lezinye indaba eziphathelane lokhetho siqoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda obengomunye wequla lebandla leli elihlangane loziyambi ngolwesithathu ngesizwe okunengi kuye umnumzana Sibanda
Ngiyakholwa gande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lo ngumnyaka wokhetho lwama general election lapho kukhethwa khona ama council ama members of parliament kanye lambo lo president ende njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesa uhulumende ule bill aselifake parliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho electoral act ngenxa yakho lokho ke kuqhakathekile sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama election kufuze uthe phathwe njani thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akankasayo kulumkhankaso ngelethu kanye lelezana uPF qhakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani so besilandeke ukuthi uziyambi ziyambi njengominister osowa introduce ibill eParliament abekwazi ukuthi lati silom cabango esilawo ukuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani yikho akade siyebonisana laye siyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe thina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma elections lawalandelayo in terms of umthetho yilokho lalokuyana
liphethe yini udaba lwe voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyalalayo electronic version kumbe le etholakala ebulenjini likhulume ngakho yini
voters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunenge kodwa engafuna ukutsho ukuthi yaso hulumende oyala le voters roll oyala le voters roll ye Zimbabwe Electoral Commission kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhatshana siyabe sikubona ngenye indlela so lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uziyamba kade buye leqembu lakhe likhokhela kade likhokhelelwa ngu deputy Attorney General uDias oqhisane labo ngakho nokho sabonisane ngakho saphuma lesiphume ngakho impumelelo yakho nambonakani zabonakala phakathi na kwamalanga amalutshwana la
kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo
okwaqala sikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube lomunye oza khonona ukuthi ama election lawa ngitshontshelwe okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa ofuze sizilungise sise okufuza ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yezifiso zezizalwane zeZimbabwe yikho esikuvumeleneyo sikhangelele ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lonxa kusuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo asambeni.
Abalandeli bebandla le-CCC balesilogan esithi kangene ujaha besithi umongameli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngoba engosakhulayo. Kodwa izolo wenelise iminyaka engamachumi amane lanhlanu 45. Elokhu elijahana, ngesizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda echayela ihlombe umkhokheli wakhe.
Mahlabe Zulu sichayela ubaba advocate president Chamisa we-CCC amhlophe. Ukuthi sindoda emadodeni seleminyaka 45 years lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke siyakwazi amaqhawe ethu afana labo bakodabengwa labo babonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16, 14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sichayela ihlombe umongameli wabantu. Hatshi ukuthi namhla uChamisa ngwakuChamisa kuphela bathi bamchayela ihlombe njengo president umthungameli umholi wabantu noma engazange cotshwe ngalokho mahlabe zulu sithi kakhule ezekhokhobe ebele wisdom ingqondo ezivela kwe-experience yokuphila njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabachayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo eziqakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama-election alonyaka azabuya bamchayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe ngalawa amancinyane yabonga uJehova osiphe iqhawe elilokhelisakhula yakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli kodwa siyamdedicate siyamkhulekela simchayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethe abachabi ofuna wonke umuntu ephumelele ezuzu bubelo imsebenzi imfundo ezempilo ezenotho konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu sithi bayethe kaChamisa siyabonga
lati siyabonga mnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Gambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama-permit okuhlala kwele South Africa na. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe izilungiselele kubuyisela inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya nxa ama-permit azo engesulwa ngonhlangula. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
umelwe Zimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamazripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini beinternet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assist.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadiripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi ohambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lomhlelo luzasiza ukuthi asebexojwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ma ama programs angaka lokho zababalazo bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kulenhlelo ezenziwayo for ukuthi batransfer abantwana from the site bakwazi abangena isikolo bengahlekanga. Mina ngibona ngani sijabule kakhulu lokho.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu leBoots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo someli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yigovernment yaseZimbabwe through embassy lapha eSouth Africa. Thina siyiBoots iBoots mele lokuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene hayi ukuthi be deportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza le government eZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa ke sinesizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyati uthi lobanje elemukela lenyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Into le imele ilungiswe because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala bantu phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuthi baziphilile if into yomnotho but into emele ilungise ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxotshwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwandaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwandaba usesule isinqumo sokuxotshwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxotshwa kwabo kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Melesulo 7 Victoria kwele South Africa ngintuso kumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abalithumi abathe balimala edolobheni leJegudu ngemva kokudubuka komtshina othwala amabele eziphaleni zeGMB. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amakansila akobulawayo asevumelane ukuthi abamabhasi lemithova kunye labathengisa imibhida lezithelo egodini lapho ukwakhiwa khona amavinkili emall. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 livuka njani badala? Hayi thina siyavuka ngilibingelela nje lonke basakazi bethu esiphathele umsebenzi. Ngisithi inkosi ngayilikhawukela liqhubekele phambili ngomsebenzi ebesiphathele wona. Hayi kuyangijabulisa kakhulu lami laloba nje imbono yami ayisakwazi ukubala ngisakwazi ukuyizibala ustudio 7 kodwa hayi kungenani sibaningi esithumelayo. Into nje engithanda ukuyiphawula kancane lokhu siseduze lokhetho kakhulu ngikhulumela ebantwini basebinga labo okuthiwa sebejabulela izano no kayisikho kulamanga lo wabo ezano okhulumela izano. Abantu bebhinga izano kabayijabuleli njalo bengayengeki futhi ngezano. Abantu kabaphume kuzano ngoba ingcolile. Izano into yonke nje enza zakalelizweni kungenxa yayo izane lalowo beqamba amanga bethi triple C yiyo eyenza amasanje. Cha, ayisiyo balamanga ama sanctions angivela kubo omnangakwa ngendlela ongakwazi ukuphatha abantu abantu babe lozibuse wabo iyo nje into eqhathile ekhona enzakalayo konke khona ukwenza uhlukumeza abantu ikwenza ama sanctions so abantu engibakhuthaza kakhulu ukuthi bantu bakithi asishiyane nelezano siyevota sibhekile izwe lethu ukuthi limi njani siwe sesibheke emuva lelizwe lethu belinjani siyathi ilizwe lethu belilizwe elihle kakhulu lalobe emuva lebesiphila kanzima izinto bezikhona but kodwa bekulobubele kakhulu amakhampani esebenza yonke into ezisebenza kahle kodwa kwalamhlanje bhekane into kwenzakalani uyabola ilizwe liyabola liyaphambili ngenxa yakhe umnangagwa angiboni ukuthi umnangagwa wafunda kahle kumbe wanikwa amaphepha nalayo emgwinyada wenze ukuthi ufundele ngafunda ngendlela ayehluleka kayo ukubusa umnangagwa ehluleka ukubusa akulanto yakhe lengqondo ayimisayo kahle ugcwele ukumenemene lamanga apromise abantu kungenzakali cha umnangagwa kulanto ayenzekele kwebezimbabwe lalobake kahle nto behlala betshela ngedamu lebhingi idamu lelishangani wathi wathi hhayibo ayisiyo zimbabwe lokhana ingxenye yayo so elizwe lasezimbabwe umnangagwa kwenzanga lutho bantu hambani levota lizibonele ukuthi litshintshe abadala laba ingqondo sezigugile ukucabanga sokunzima zamanini ukuthi siyevotanini sitshintsheni bantu bakathixo ukuze izinto zonke zihambe kahle ilizwe lethu liphumelele libe ngihlala kahle okhuluma ngesibanda kwelobuzana ngiyabonga kakhulu hlobo zami kakhulu ngikhuthaza ngokuvota kakhulu into eqhathekileyo kumele siyenze
salibonani bantu bestudio 7 salibonani mthwakazi omuhle ngicela ukubuza lapha ebantwini laba abasupport iZANU-PF ukuthi kanti njengobana bengabantu besindebeleni kakhulu ngifuna besindebeleni abantu ababa abasebenzi kusebenza besishoneni bayisapota ngaliphi kati zani umbuzo wami wokuqala owesibili bonabo laba be-CCC bayakwazi yini ukuthi kwavunyelwana kuthwangiraye lo mgabu ukuthi akula even umuntu oyedwa wesindebeleni omele abe le voice into yenzakalayo khathesi ngiyezwa lapha kustudio kuthiwa sebe amashoni asevet asethatha amaplazi le bethathela abantwana bamandebele bathule tu okusalayo kuthiwa bambeli nezanupief iyini liyangapi ilizwe ngelikamthwakazi leli sithi umthwakazi kaye phambili shiyalani amabele ngoba vele asizange simunye sonke asazani selisitshengisile vele ukuthi alisazi alisifuni liyasizonda pho thina sincengane bantu besindebeleni abakuzanupief alekele ukudingisa umumo obolile kuzanupief abantu abembedubele bagcwele egoli bhema unyawupe bhema insangu kodwa abezanu bayasebenza bamithisa abantu abenu lina ti abamithisa nini amashoni lizahamba nini kwelakibo khona lesishoneni silizwe lani likhuluma khona nibebeyixotshe alike lizinuka amakhwapha abantu besindebelele alike licabange liphinde kule indawo kuthiwa kusemahongola lapha kugcwele amashoni awodwa asebenza amandebele akhona phana kuthiwa afundanga ama-drivers akhona phana kuthiwa bakwazi ukudrive kodwa balama-lincense ezimbabwe ukuthi yiwuphi umthetho osusebenze emahongolo ongasebenzi ezimbabwe cela lizibuze lizinuka amakhwapha umthwakazi ukhona umqondisi ukhona uzaqondisa endleleni enhle umthwakazi kaqhele ekugcineni ulikhonka ngiyabonga vukani
hey salibonani basakazi kwestudio 7 siyabonga izindaba elisethulela zona sisizwa njalo ngokukhunywa izano manje esabeleni sasebhinga bethu bona abazokwina ukhetho lalonyaka iminyaka yonke le i-MDC noma ingakabi khona noma i-CCC ingakabi khona benzani okubonisa ukuthi kona bangawina ngoba behluleka kudala ukucabangela abantu basebhinga namhlanje kuyini okungcono okungabonakala bekwenza ngoba izibe njeyana njani ibhinga njengamanje imbangela yibo abantu bezanupief abangafuni ukuvuma ukuthi behlulekile iminyaka yonke yona liyana akula lutho olutshintileyo asebelenzile ezigabeni zonke ikakhulu ezimathebheleland labantu bona basuswa kwezinye izigaba emashonini bezoletha emandebeleni bezothola isitendi emandebeleni beyakha besenzani izanupief izidingela ukuthi bayivotele izanupief akulanto eyenzayo ngeke yafayele yakha lelanye ilizwe okwalo yokulidiliza kuphela ilizwe liliyana ngeke yafala lungu noma yinini noma yinini loo ngoizanupief saseyiyo ephethe amandla ezweni lezimbabwe behluleka abantu bezanupief behluleka bayezehluleki bayezehluleki abavume ukuthi bayehlulekile nangagwa kulanto angafayenza ngoba uhambe ezinyaweni zikayiso emgabe noma zihamba khona phana ezinyaweni ziyana abake baphume ungena amanye amabandla lawo zame sibonte kanti uyini okwehlulayo ngoba njengezana uPiefa kulanti ayizayo esilabo 40 something years ibusa akula lutho lukhona lungcono abahambe.
Yes, Studio 7 livuka kanjani lithona njani basakazi bethu abahle. Hayi, siyabizwa laba abakhala ngabetshaba abantu baseMpumalanga sebengene bayakha emadlelweni eyinkomo ezindaweni zabantu bengabuzi lokuthi kuhlelwe njani kumele kuhlalwe njani. Hayi, sizathini abantu kumele sikujayeleni khonoko ukuthi vele la ukungena khona betshabi akubi right akulanto elungayo. Isolution nje khona ikuthi abantu abavotele izimeya zeMRP abavotele amakhansela aweMRP. Izimeya ngichaza ukuthi ondunankulu kube ngondunankulu beMRP ezindaweni zethu sivoteleni bona ibona abantu abazakwazi ukuthi beyenze ukuthi kuhlonipheke izindawo esakhekizo kuhlonipheke izigaba zamasebhuku wethu kuhlonipheke amalayini kumbe into amavillage wamasebhuku wethu nawe izinduna zethu yiba abantu abazokwazi ukuthi bekuqhakambiselwe kube bekwazi ukuthi lezo indawo zidinga ukuhlonitshwa ngayiphi indlela abantu thina besintwini sihlaliswa ngayiphi indlela sihlalisana ngayiphi indlela izinduna zethu zisihlalisa ngayiphi indlela lamasebhuku wethu azowakwazi ukuthi asirana ngendlela ethini asivoteleni MRP lizobona nje isolution siba khona. Yebo ingangabi khona kukupresidential kodwa MPs councillors ngena nje uvoteli MRP uzobona nje isolution usiba lesay endaweni zethu la esihleli khona sizoba nesay.
Lawo ke webe kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zikhangelele ukuba ukhetho oluzayo luqutshwe ngokuthula njalo lulethe inguquko. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, umnumzana Tamura Igwekwerere.
Ukubuyela ekhaya siyabuyela sibikile kanti ngoba hayi vele thina siphume eZimbabwe singafuna ukuphuma kuyikudinga indawo yokuphephela. Nxa ukuthi sokutshintshile lokho esakubalekelayo eZimbabwe, hayi siyabuyela ngoba lapha emazweni esikhona hayi indawo yokuphanda nxa sokulungile ekhaya siyabuyela siqiniso. Kodwa enye into ekhona yukuthi abanye abanaso isizathu sokuthi babuyele ngoba osekukhona kathe siye ukuthi njengoba abantu besemazweni nje kanje kodwa bebelokhu belungisa besakha begcina izinto ekhaya. Ikho ke okuyakwenzakala ukuthi abantu abaningi njalo sebe citizenship emazweni lapha abakhona. So ke nxa sokulungile ekhaya abantu laba abasoze beyekele ukuba ngama izizalwane zamazwe lawo kodwa bayabe sebele dual citizenship okutsho ukuthi khona umuntu uyabe senelisa ukuthi sebenze elungisa izinto esekhaya yena engapha esemazweni okutsho ukuthi khona umuntu engabe esengoba benza emazweni omabili lapha khona kathesi lasekhaya umuntu yabe sezihambela sentana abantwana nabazukulu la unya bonke akusela hlupho ke lapha sokuyikuthi khona sokuyisiba indawo umuntu uyahamphenduka.
Njengoba uhulumende elokho esala ukuthi abantu abahlala emazweni bavote bekhona emazweni lapho abahlala khona, uluthatha njani wena udaba lolo kule diaspora vote?
Indaba ye diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngoba ibamba iZimbabwe yodwa, singakhayela amanye amazwe wonke aseAfrika. Ibavota abantu bengekho emazweni abo la kanye khona eZimbabwe sibili abantu beMozambique nxa kulama elections eMozambique eSouth Africa kwamanye amazwe wonke bayabuya bevote embassy eHarare khona. Yikho ke hayi ayimphathi kahle leyo ndaba kodwa iqiniso yikuthi khona lo nyaka ma elections akhona lawo hayi iqiniso sibilazi ngeke sisitshela namanga sithi kona hayi sizayilwisa leyo ndaba size siyiphumelele ayikho idiaspora vote isavela kudala siyikhalela sicela sibanga umsindo sisenzane konke kodwa hayi iZANU-PF yala yala sibili okwalonyaka hayi asizoze siyithole kodwa ke lokho akusho ukuthi khona akula into esingayenza kusukela vele kunakudala nakudala besilokhu sincedisa ukuthi ngendlela zonke esizenelisayo thina esingekho ekhaya esingenelisiyo ukuthi sibe khona kodwa besincedisa ngendlela zonke esizenelisayo ukuthi khona labo abakhona ekhaya banelise ukuvota baregister labo abakhona ekhaya benelise ukuthi benze konke okumayelana nalo ndaba zokhetho ukuze iqembu esilifunayo thina esingemva kwalo lo mungameli esimfunayo thina esimfunayo ukuthi abe pha ababa banqobe kulolu khetho luzayo koke hayi diaspora vote lonyaka singatshela namanga iqiniso yokuthi khona hayi ayisoze siyithole kodwa sithemba ukuthi nxa kuyukuthi kuyaba lo tshintsho leyo yiyo imithetho okuzamele itshintshwe ngelanga lokuqala ukuthi khona i-diaspora vote ivulekele.
Hayi, siyabonga mnumzana Tamrai Gwegwerere esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Libe lempela sonto elithukela igama nguChris Gandhi.